abantu badidekile kakhulu ekuthini okokulimisa kuyasilela. Inkomo zafa ikakhulu nyakenye, abantu kabala drought power yokuthi beqalise ukulima kuhle. Kukanti lalabo abalima okukhudlwana singathi kumbe ngabasemaplotini bakhathazwa ngama-cost okuqhatha ama-tractor. Sikhangelele ukuthi izinto ezifana le-diesel zichajwa nge-forex, kukanti abantu yona imali yangaphandle efana lemali ye-Melika, US dollar, le-rand le-South Africa abalayo. So kuba lokunzima kakhulu ekuthini balungiselele ukulima. Sikhangele izinto ubunzima obufana labo nalobo. Basuka futhi batheneke amadolo ngenxa yokungasaqondakali komumo womkhathi, ukuthi akusabaniki njukunju ukuthi baphatheke kabanzi kwezokulima. Sikhangele ekuthini kule minyaka ephose efika emithathu emine ilandelana abantu bengazuzi lutho emasimini. Kungakho-ke sebedideka, akusabaniki thando, akusabaniki intshukuntshu.
Iyatholakala na inhlanyelo ngentengo abantu abayenelisayo, njalo leyo okuthiwa iphiwa uZulu kungelambadalo nguhulumende bayithola yini?
Njalo futhi okunye okumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleleni lapha ukulima, abantu bakhathazwa kakhulu yintengo yenhlanyelo. Abantu abazi ukuyenelisa intengo yenhlanyelo ebiza izinkulungwane zamadola. Ungabhodabhoda emavinkilini uyafumana ukuthi i-10 kg ibiza imali efika 6,000 RTDS, imali yeZimbabwe, kukanti ngedola leMelika engxenye iyalidlalela khonapho kubo 40-45 US dollars, okuyimali enkulu kakhulu ekuthini abantu bariske ukuthi bayikhuphe. Njalo kungasaqondakali ngezomumo womkhathi lokuthi kabalayo, iqiniso abantu kabalayo leyo mali. So kuba nzima ukulungiselela indaba zokulima. Sikhangele umumo ofana lalo, umumo wokuswelakala kwezulu, lo mumo wokuswelakala kwemali.
Njengoba izulu lingasaqondakali ukuthi liqalisa nini ukuna lokuthi liphele nini, ungacebisa usithini abalimi ikakhulu ngalezi nsuku baqalise nini ukulima?
Esingakucebisa izakhamizi ukuthi zisebenzelane ndawonye kakhulu nabezokulima abe-agritech, bebasebenzise kabanzi bebuza ukuthi bangenza njani. Kukanti behlale njalo singabantu abalandela ezomumo womkhathi ukuthi zininjani, ukwenzela ukuthi babone ukuthi bahlanyela mhlobo wani wesilimo. Ikakhulu nxa izulu lingani kalikho kakhulu endaweni engani izulu kalikho kakhulu, kwandile ukuthi izilimo ezinjengenyawuthi, amabele, kube yiwo enza ngcono. So abantu kuqakathekile ukuthi benanzelele ukutshintsha komumo womkhathi, bengaze bandisa kuphela umumbu kodwa babone ukuthi ama drought resistant crops anjengenyawuthi labo sorghum bayawandisa kakhulu.